Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthwazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zilishumi lane kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
Lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe i-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzidi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa eyokuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukutshengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa umnumzana Zwelithini Gumede.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje sibhatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliningi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi lika Cyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni, sona isibele zulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcishi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba lizulu lesikhukhula okwakathesi bebethi lona likhangelela ukuthi lokele kuMozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelela ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kweMozambique. Nxa sithi siyakhangela thina indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-Central Mozambique kuseqela lakithi kobo Manicaland, sikhangelela ukuthi ikhona lapho kungaba lo monakalo omkhulu ozabangelwa izulu lelile elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMatabeleland, liqiniso yini?
Ye, nxa besitsho bona bathi mhlawumbe iMatabeleland North leSouth izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe i-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyimvimbi eliletha amanzi amaningi esikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lo monakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Matabeleland North South leMaswingo kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athola amanzi, ngoba sikhuluma kanje Chris amadamu amaningi alamanzi amancane ukuthi even uJune loJuly besingeke simfice. So so siya silethemba abanye bathi senze iskiminwe we are keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekela lathi kancane nje lizulu umoya haya sofuna kodwa sifuna izulu
umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela seParirenyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqutshwe ngumphathi ntambo obona ngezempila kahle umnumzana uBadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola emelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela beParirenyatwa baqale ukukhalala umsebenzi ngolesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezitshiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank. Unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lephalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lephalamende ebelivakatshele lelibhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselancedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lephalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli zindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda okuningi besifike savakashela ibank yabesifazane iWomen Bank ngesilungu sifunda okuningi kakhulu njengabameli baseParliament sithanda ukuthi sisazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibank lelo ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazana ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu so ibank lela besimame sifuna ukulisupporta njenge Parliament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa lentatheli zindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kweleBhilithane uthi uchazisele idale lePhalamende lakulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo inengi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa elostanekile emhlanga we Studio 7.
Bode Britane yonke bengihlangana lezinkulungwane ezinkulungwane zabo mama. Yebo naye babe befuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani. So hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani. Njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ePhalamende yabo. Ngikhuluma nabameli bePhalamende ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babanje ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abazawugidimisa ukuthi ohulumende nanxa amapholisa etshaya abantu namasosha etshaya abantu akumelanga ukuthi babe lilungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi banjene umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube le thuba yini lokuhlangana lezi zalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe le thuba lokuhlangana labo abalihlekanyana nje. Saxoxisana silungiselela iCongress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo sale sesineCongress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi, sebenzeni, njalo kuyini okungazani kuyabaphica. Hayi saxoxisana nje sakulungilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye kuCongress. Hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenzela abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla. Ithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi banelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona. Njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi banelise ukuthi sisebenze njengebandla.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla leMDC njalo elilunga ledale lePhalamende. Lithi indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo kweBrithani ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga letale lePhalamende kweBotswana selikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemaplazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kona le kweBotswana.
Ilunga ledale lePhalamende uMnumzana Abraham Kisupile oyibandla liphikisayo eleBotswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza nje ukubuyiselwa emuva. ELeBotswana libuyisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. Ukisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exotshenisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini imisebenzi eyande ukukhayelelwa phansi ngabeBotswana. Ayisikhokwa kuqala kulo mbono ofana lokakwisupile edale lePhalamende yeBotswana kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshoni kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe ukuhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labe Zimbabwe elingena eBotswana ngekwemthethweni lizithola lisebenza ezindlini emapulazini kanye lekwakheni. Unkosazana Elnet Ndlovu yena osebenza ezindlini eHabron uthi ungajabulisa uma idale lePhalamende eBotswana lingadlulisa lombono ube umthetho.
Singena nzima njalo siphila nzima kwele Botswana sidlala umacatshelana lamapolisi uma kunganikezwa amaphepha kungaba lula kanye lakuhulumeni ukuthi engatshoni exotshana lathi.
Omunye oweZimbabwe njalo umnumzana Sifas Ncube uthi kusobala ukuthi eleBotswana alenelisi uqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni ngakho imbono yelunga ledale lePhalamende kumele ikhangelisiswe.
Ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemaplazini lapho kutholakala abangamaphepha kuphela. Abanye basemahofisini amakhulu ngakho kungaphathisa iningi.
Umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lePhalamende yona ehlala okusaqhubekayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezabalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Iningi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impilakahle izibhedlela lezi seziphenduke zaba yizilarha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kuzwa besithi bona babuthi besithi bengaze charge i 2% transactional tax imithelo lwana wamafoni imali zakuwa khona. Umuntu lencube uyabhode emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibudget yakhe simi kahle kungani kanti izinto zonke ziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yamafunds. So utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ungakwazi ukubusa kufanele kulungisiswe abantu bengakababhubhi abaningi.
Mnumzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama ukuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle busa abantu behlupheka. Ikho-ke uhulumende wezanu PF kamnangagwa kalandaba lozulu weZimbabwe okwakhe ukuthi ke-charge abantu ama-taxes bathatha izimali bagade indizamthina kumaphando kwelizwe behaya indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwe ngama-advisors bespenda imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho. Yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ngama-misplaced priorities abalandaba zama-social services izinto ezinceda abantu bezimbabwe bangababusi kayisibo bakhokheli lokudana ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe
babungwenya sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho kodwa emafamasi eziphatha amandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho
sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption yiye engathi idlubhethu ngoba umnumzana u-Obadiah Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana abasafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini base belungisisa futhi i-procurement office bentshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu akukaguquki laba abathengayo bethenga amathenda amathendani kwabantu bezanu p f kungathi imithi lokhu i-expire sokutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaulokisitsho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo
baba undlovu sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo qhatha enye inkampani yakwelemelika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso izimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu ingxenye yesigidi ngomnyaka imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempilakahle
khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni lezimbabwe silababusi akula abakhokhele imali eningi kakhulu imali enganceda uzulu kakhulu imali engathenga imithi ezibhedlela imali engaholisa odokotela lamanesi imali engaholisa ababalisi ezikolo imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe kulungiswe imigwaqo kulungiswe izinto eziningi nje le infrastructure le enganisidilika imali eningi kakhulu kodwa-ke iyadlaliswa-ke leyo mali siyaholisa abantu bemelika bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agejwa khona bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kulamanzi amaningi khona kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo balo-confusion abakwenzayo kabakwazi ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhathe ikhampani ngoba uqhathe umuntu ozakukhulumela kumele uguqule izenzo zakho uyenze intando kazulu uyenze okufunakalayo ama-sanctions ancikilika wodwa nje njengamazolo aphela
baba ungwenya kuyiphethe khonapho lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle
ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya hatho ukugezisa nje imvubu yabidlalidakeni so sokufanele ukuthi uhulumente lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi izinto zilungisiswe
ngamafithane akuyiphethe baba undlovu
sithi thina abantwana bezimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanup f kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela ngesikhathi esilandelayo ma sisiya kukhetho singathabeli amantsaru lama-tisheti singathabeli rayisi ye-two days singathabeli amatoch asihambenini siyekhiphi ibandelezanu p f complete sifakele MDC ubabuchamisa akhokhele ilizwe lezimbabwe
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubexoxa endawonye lencwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya izizalwane zezimbabwe leza kwele-south africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamandebele u-Albert Zwelibanzi Gumede yena obhubhe ngeviki edluleyo kubika uBenedict Nhlapho
bekubhalwa usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikamoye abatsha abadala abakwele South Africa labaseZimbabwe bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo labadinga usizo kuye omunye wabadala bebandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Duncan Dlamini ukazumuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa. Kati ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele emhlalweni yakudala.
Engakalali bengilayo emini. Saxoxaxoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengomanduna katangakathi ibizo lelo hayi asoze silithathe. Wathi hayi asoze silithathe ngokuphazima kwelihle. Kuzathatha isikhathi. So nje njalo nduna lami hamba kuhle.
Kati kumele ibandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi kunenga ukufanele kufundwe izalwane zeZimbabwe empilweni kamuye.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na. Sidumele kakhulu ngokuhamba kwakho ubaba uGumede.
Umnawakhe kamuyi umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele kodwa ngakulunhla ngothi bethokoza ngendlela umuyi abeziphethe ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Indoda ethi nxa isikhonifisa abantu badle bajabule, beyindoda engathatha isikhathi ukubana ibuze ubona inkomo zikuphi. Kumele zinqandwe zeduze. Indoda ethande kuhlatshwa abantu badle. Lakhona ubhuti bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle bomvu. Kodwa kube jabule ukubona abantu behlatshula into enjengaleyo badle inyama bakholise. Bekujabulela lokhu kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokukhala ngamakhaza. Inxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe ubeseyinduna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubesele minyaka edlula amatshumi amathathu ehlala kwele South Africa kanti ke ubehlalahlala ayifika emzini kayise eNswazi. Uthi abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalitshumi lasishiyagalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Melestro 7 Johannesburg in South Africa, New Benedictine Chapel.
Yenzwisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatita.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.